Siyabonga Sandra Locris. Lichona njani emakhaya. Yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 6 ngolwezi 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ayinto eyangisayo njalo enyanyisayo ukuthi iconstitution enja iyavumela abantu ukuthi betshengisele mve bedemonstrate iyanikeza amalungelo athile, kodwa umuntu oyedwa uzama ukwenza khona lokhu bamchaya bamenza isihluko esinjalo.
Intathela indaba esilamaviki amabili tshengisela eHarare phezu kombuso kamongameli Mugabe, umnumzana Hithayi Tamara utshaywe kakubi ngamapholisa lamuhla.
Amadokotela amaningi lawaseyasekhalala umsebenzi, abanye kuthiwa bakhuluma bathi okwenza bakhalale ngathi umsebenzi sobafina. So ke bathi singa uhulumende khonokho uyakunanzelela ukwenzela ukuthi badose kanye kanye ukwenzela ukuthi abanye uhlupho olulungiswe basebenze lula, ngoba umsebenzi sobakhulele ezibhedlela yikho ngabona ukukhoza ye-problems esilayo.
Odokotela asebesebenze okwesikhathi eside ezibhedlela zikahulumende, ama-senior doctors sebemanyene lama-junior doctors ekukhalaleni umsebenzi.
Icele le-MDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai lilobela idale lephalamende lele-senate lisithi kabaxotshe amalunga ahlamukela leli bandla ayabumba elinye elizibiza ngokuthi i-renewal team.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Intatheli zindaba esilamaviki amabili itshengisela eHarare phezu kombuso kamongameli Robert Mugabe, umnumzana Hithayi Tamara utshaywe kakubi ngamapholisa waqaleka kabili namuhla, kwathi igqwetha lakhe uKenneth Masiye wabhaxabulwa wephuka ingalo. UTamara utshaywe ngesikhathi etshengisela ngokuthula e-Africa Unity Square labanye bakhe abalitshumi, besithi uMugabe kumele asuke esikhundleni ngoba sehlulekile ukulungisisa okuhluphayo elizweni. UMasiye utshaywe ngesikhathi ezama ukukhulumisana lamapholisa njengegqwetha ngokutshaywa lokubotshwa kukaTamara labanye bakhe. UTamara loMasiye balaliswe e-Avenues Clinic, njalo sikhuluma loTamara kusikhatshana isanda kwedlula ubefakwa amanzi emzimbeni ngomtshina. Abangane bakaTamara ababili labo abatshaywe kakubi belatshiwe bakhululwa, kodwa uTamara loMasiye bazalala esibhedlela ngoba bekusimo esibi. Sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo osole kakhulu amapholisa.
Ya, into eyangisayo njalo enyanyisayo ukuthi iconstitution enja iyavumela abantu ukuthi betshengisele mve bedemonstrate iyanikeza amalungelo athile, kodwa umuntu oyedwa uzama ukwenza khona lokhu bamchaya bamenza isihluko esinjalo. So into eyangisayo njalo enyanyisayo etshengisela ukuthi akulanhlonipho yamalungelo abantu. Kuqakathekile ukuthi amalungelo abantu aqakathekiswe ahlonitshwe njalo.
Bakhona abanye asebeke bakhuluma ngokutshengisela labo abagoqela abe-MDCT. Nxa bebona abanye bebhaxabulwa kabuhlungu kangaka, ubona besesaba yini ngokuqhubekela phambili ngokutshengisela?
Bona sane singakhethi nje amabandla, wonke umuntu nje eZimbabwe olelungile lokuthi atshengisele uzaba lovalo lokwesaba, ngoba impi yenkululeko yayiyimpi yokuthi kube le nkululeko yokuthi amalungelo abantu ahlonitshwe. Kwaze kwagoqelela ku-constitution entsha ukuthi lo lalowo muntu eZimbabwe sizalwane seZimbabwe selungele ukuthi atshengisele ademonstrate. Kukhona constitution kubhaliwe. So abantu babe ngesaliqiniso ukuthi i-constitution liphepha yini na, amalungelo abavikelwa njani. So abantu bagcine besiba lovalo lokwesaba yinxa yakhona lokho.
Ukhona ungathini ngendlela amapholisa aphatha ngayo abantu? Sike sabona futhi izolo betshaya omunye umuntu waze wafa.
Izinto ezinjalo ke ngikutshoyo ukuthi azilunganga. Zatshengisa ukuthi kumele befundiswe nge-constitution entsha, kumele befundiswe njalo ukuthi i-torture yinto unconstitutional yinto jengisa ukungahloniphi yempilo so kuyajengisela ukuthi lokhu bengahloniphi i-constitution.
Umnumzana Dumisani Nkomo yingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxela ekobulawayo.
Odokotela eZimbabwe asebesebenze okwesikhathi eside esibhedlela zikahulumende ama-senior doctors asemanyene lama-junior doctors ukukhalala umsebenzi bekhala ngokwandelwa ngumsebenzi ngenxa yabanye babo abaqalise ukukhalala umsebenzi ngenyanga ephelileyo bekhala ngeholo eliphansi. Odokotela laba esixoxe labo lamhla batshele iStudio 7 ukuthi abasenelisi ukusebenza bodwa njengoba kugcwele izigulane ezidinga uncedo lokwelatshwa. Bathi akusasebenzeki ezibhedlela ezinkulu ezinjengempilo iParirenyathwa, iUnited Bulawayo Hospitals, leHarare Hospital. Abanye abantu abaningi babikwa bengasatholi abakudingayo ezibhedlela ngenxa yokukhalala umsebenzi okwenziwe ngodokotela laba. Iningi labantu selikhangelelwe kuyadinga uncedo kubodokotela abazimele bodwa ababiza imali eningi yokwelapha. Udokotela Love Mombe Ngerwana umqondisi we-Health Service Board utshele Studio 7 ukuthi uzadingisisa ukuthi kuhamba njani kubodokotela abakhalale umsebenzi izolo lalabo asebehlezi okwesikhatshana bengayi emsebenzini. Wengezelele wathi kukhanya ingani ukutshengisela kwabodokotela bonke akukho emthethweni. Uphinde wathi ulethemba lokuthi konke lokho kuzalungiswa loba nje uhulumende engelamali. Sixoxe njalo labodokotela. Keeps to West Studio 7 uxoxela udokotela masibongeni sonke emloyiswa omunye wabodokotela abasakhulayo otshele othe yena uzulu usethwele nzima izibhedlela
kuqhubekela phambili kukhalala kwabodokotela amadokotela abakhulu labo sebethe isikhathi sesidonse ngoba kude kulokhu kungalungisiswa ngalolu dabo yikho-ke sebethe umsebenzi labo subandele labo sebekhalalile ukuthi kona leyi ndaba ilungisiswe ngokuphangisa.
So-ke sikhuluma nje kume njani kambe labo bafuna ukuthi babone umongameli welizwe yini ngodaba lolu
sekulesikhalazo sokuthi laba abathungamelayo amadokotela abazimbabwe hospital doctors association futhi ngibona nje behlala umphathi ntambo wegatsha lezempilo nokunakanela kwabantwana behlala labanye umphathi ntambo wegatsha abazama ukuthi belungisise izimali kungela kumukela phambili kungela okulungisiswayo isivumelano sangikhona labo bebuya kungela okulungisiswayo sekuthi kungcono ukuthi umongameli laye ngabakwazi idaba njengobaba ikhonise ukuthi kulungisiswe ngokuphangisa.
Kodwa ubonanzana kungalunga yini khonokhu dokotela Mloyiso?
Asilethemba, silokhu silethemba ukuthi mbona kube yinto ezalungiswa ukuphangisa abantu sikhonise ukubuyela emsebenzini ngoba uZulu ngosedubekile kanacala kulokhu kodwa sikhangele ukuthi kube ngokulungiswa ngokuphangisa kubuyela emsebenzini.
Ezibhedlela khona kunjani uzwa kuthiwani?
Ezibhedlela abantu kuyakhala njengoba namadokotela amadokotela edokta athengethu isikhathi sonke lesi bekhala kanti esingazungazela ama-senior doctor ukuthi lokukhathaza noma ama-emergency lade bowakhangela akuhlela umuntu owakhangelayo.
Lowo ngudokotela masibongeni sonke emloyiswa omunye wabodokotela abasakhulayo obekhuluma le-Studio 7 isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Ambrose Bindi yena oyisiphathamandla sebulawayo Progressive Residents Association uthi abantu makhaza sebethwele nzima ngokuswela uncedo ezibhedlela.
Abantu abaningi nxa sebesityela sibona ukuthi kwenzakalani sityelile amadokotela amaningi lawa yasekhalala umsebenzi abanye kuthiwa bafuna abantu okwenza bakhalale ungathi umsebenzi subafinda so ke bathi singa uhulumende khonokho uyakunanzelela ukwenzela ukuthi badose kanye kanye ukwenzela ukuthi abanye uhlupho olulungiswe basebenze lula ngoba umsebenzi ubakhulele ezibhedlela yikho ngabona okukhoza yeyi-problem isesilayo.
Ukuhamba yini kwezinye izibhedlela babasibindi wabona ukuthi kume njani?
Impilo sibili yenzeke kiyo manqama ngananzelela ukuthi kula ma-queues ngikhuluma kade mina ngilo muntu engimaziyo obekhona phana ngibhambela egedi sithi hhayi sokwalile sengikhalile ngoba mbona ngathi ngifike lapha ekuseni but khanye ngathi vele ilayini indeni akusebenzeka isihambi so sembona ungathi hayi ngiyafuthela kungangcono zama ukufuthelwa ngisiya endlini. So ngokunjalo-ke bathika kuthiwa le i-VH lapho kule problem kodwa impilo iye phambili ngoba ungananzela iyeba labantu abaningi ngenxa yokuthi ihlezi ngaba duwani labantu abaningi.
Pho-ke abantu baza kuya ngaphi nxa begula babasibindi?
Thina sikujo neza kambi kuthi sicela uhulumende idaba le yokungazisana lamadokotela endaba yeholo sicela uhulumende ngawe uyayikhangela sibili masinya ibanishiso ngoba ngazikhuluma ngempilo zabantu umuntu uphila impilo kanye impilo ngedlula usathole soke bekuceli ngawo uhulumende uyazama uprioritize indaba le yamadokotela kukhulunyiswane masinya babuyele emsebenzini abantu basibile ngoba sibona sikule ngozi yokuthi engayimpilo ezalahleka pho sengayisezalahleka ezinye sengakaphela amastati kaqondileyo kodwa kungenzalo le ngxenye bakhona abanye abantu abangabasebedlini ngokuthi engxenye abazange bathole uncedo ngesikhathi esifaneleyo so yi-situation embi kakhulu yokuthi izakhamizi azikuzwisisi kanti kwenzakalayo
kodwa ke lakho bangakhuluma lohulumende kambuza yithatha ngaphi imali uhulumende
imali iyadingwa baba njalo singakhohlwa ukuthi phela izimbabwe ngasikhuluma ngayo iyaziwa ukuthi lama resources those ngama-natural resources ezibhiwa phansi eziningi kakhulu so ke ngazingabanjwa kuhle sengezane asile themba lokuthi uhulumende ngancedisa ukuthi lisa abantu baphathiswe njalo engazama ukukhatha imali lapha lalaphana ukuthi azame ukusondela ngoba empilweni phela i-health yempilo azama ukuthatha imali lesi abancedisa okwesikhathana ngoba sikhali kahle kumbe even njengoba sikhali ibudget ya-next year sokufele only 2 months at least engababiza abe le plan yokuthi hhayi ngibona ngani ngo-January ngalenzela lokho mna ngakhola ukuthi aye ngakhuluma isiga ezisekayo amadoda abengasebenzi kwalezi 2 months besamele ngaye ngo-January kube le nto enhle engenayo ngoba umsebenzi kahulumende lokuthi eholisa abantu njalo umsebenzi kahulumende ukuthi nxa kungazwisisana abone ukuthi iyazama imizama ukuthi abantu bazwisisane abe abantu iholele bamekayo
Lo mnumzana Ambrose Sibindi isakhamuzi sakobulawayo esiphatha amandla seBulawayo Progressive Residents Association obekhuluma lo Gibbs Dube we Studio 7.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930 12080. Lagu 15775 kilohertz. Lila konjalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko ekhokhelwa ngumnumzana Jabulani Sibanda eZimbabwe National War Veterans Association. Namhlaba kudazi abakhokheli bebandla leZANU-PF ukuthi behlukane lokutshotshozela ukufuthelana lokudonselana phakathi kwebandla. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Abenhlanganiso yeZNLWVA bathi okwenzakala ebandleni labo kulihlazo kuzulu weZimbabwe yikuphambuka njalo yikwephula lokungahloniphi izifiso zabantu. Bengeze bethi umsebenzi walezo nkokheli eziphatheke kulezi zimpi kumele ube ngokuthuthukisa umnotho welizwe kulandelwa inhlelo ezinjengeZimaset. Embikweni owethulwe emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe emahofisini alenhlanganiso eHarare lamhla, unobhala obona ngokukhitshwa kwemibiko ku-ZNLWVA umnumzana James Kaunye uthi bakubone kufanele ukuba baqondise lokho okuphuma kumaphephandaba kahulumende okubalisa ele Herald. Kuthi unobhala jikelele kulenhlanganiso umnumzana Shadrick Makombe uthi lalokho okukhitshwa ngamaphephandaba ukuba bebefuna ufola besiya emahofisini kamongameli Mugabe e-State House kungesiqiniso. I-Studio 7 ikhulumisane loZulu opha umbono wakhe kulokho okuchiwo zinkokheli zamalunga enhlanganiso yabalwa impi yenkululeko. Umnumzana Mcebisi Ncube, ubaba osesemutsha njalo eyisakhamuzi seHarare, utshengise ukukhathazeka ngalokho okwenzakala ebandleni leZANU-PF ethi inkokheli idlalisa isikhathi endaweni yokuba ilungisise umumo wezomnotho ongemuhle.
Mina enkulume nje ngeke ngayithatha ukuthi inkulumo elamazwi engathi abevuthiwe kumbe namazwi engathi khona abelohlonze. Ngenxa yani isitsho njalo? Okwakuqala yona iparty iZANU-PF ma imobilizer ikakhulu ma sesilanda ama-election, abantu ababephambili ikakhulu emaphandleni yibona abamawofiti. Okwesibili, indaba ye-factionalism le ukubona kwami angeke yakhulunywa njengento entsha esiletha ubuhlungu kuZANU namhlanje. Indaba ye-factionalism kuZANU silesikhathi eside. Umcabango wami mina bekuwukuthi abantu bebengakhuluma ngokuthi khona njengoba kule nkinga ezinje ezithize kuyiwa ku-Congress kuzaba na le agenda, kuzaba na le njongo ekuthi lokhu kukhulunywe kulo mhlangano. Ukubona kwami mina kungakhulunywa njalo kungaba lula.
Lalokho okuchiwa ngamalunga enhlanganiso yabalwa impi yenkululeko uncube uthi kuyize ngoba bengakhulumi ngalizwi linye.
Ngoba kathesi ipatron esingathi ngumkhaphi owamawovethi nguyu president. Abangeke njalo bafise ukuthi bembone namhlanje kanti basebenza njani bonke bengabonani. Ukuthi namhla kubonakale kube nalokhu lalokhu lalokhu. Ukubona kwami mina akutsho lutho ukuthi babonane lo president. I-Congress abayenzayo le bengamawovethi asonto entsha kuzanu la kwezaphu ilizwe lingakathathwa bebesenza njalo. Okwesibili kuqakathekile na ukuthi umngameli babone. Kuqakathekeni ma kuyukuthi khona bona luhlangothi lwezanu kanti beyindaba bebengabonani okwesikhathi eside. Ukubona kwami mina ma bele Congress beqhubeke ngaleyo Congress kukhangelwe i-Congress ezayo ibe yiyo elenhloso ukuthi isigoqela konke lokhu inkinga lezi inkemenkeme zonke lezi ngoba ma zingakhulunywanga ku-Congress lokhu yikukhuluma lokhu akula zizathu ezizathathwa akula manyethelo ezathatha akula sivunyelwane esiyaba khona kuyasala kunjalo.
Embikweni wabo ngemva komhlangano wokubonisana phezu kwenhlalakahle yabalwa impi yenkululeko elizweni baveze njalo ukuba labo bazithi ngama-elders kanye lasebezibika ukuba bazinkokheli zayo kungabantu abangekho emthethweni njalo belenhloso ephambuka kweyabo yokungcolisa igama lalenhlanganiso lanxa abanye babo kungabalwa impi yenkululeko. Bagcizelele kulo mhlangano ukuba yinye inhlanganiso esemthethweni emela izifiso zabalwa impi yenkululeko njalo ingekhokhelwa ngumnumzana Jabulani Sibanda. Abenhlanganiso le batshele intatheli izindaba ukuba bakubone kufanele ukuthi baphe umbono wabo phezu kwezehlakalo ezisebandleni lezanu PF lokuba kuvezwe sobala ukuthi bona njengenhlanganiso bavumelene ukuba umkhokheli wabo umnumzana Jabulani Sibanda azigezena ngokwakhe kunkulumo yakhe yokuba kumelanga kulandelwe indaba zebedroom coup le boardroom politics. Bakubeke sobala ukuba lokhu befisa ukubonana nomongameli Mugabe onguyena patron wabo ungakaqhutshwa umhlangano omkhulu webandla wokukhetha inkokheli owe-Congress owenziwa ngompalakazi lonyaka. Bathi bagcina ukubonana nomongameli Mugabe emhlanganweni wabo wenhlanganiso ngomnyaka 1992 lanxa benze imizamo embalwa eminyakeni edlule ukuhlangana laye. Inkokheli ebezikulo mhlangano lentatheli izindaba ibalisa ophethe isikhundla sokuba ngumsekeli womgcini sihlalo umnumzana Jeffati Chinake, umgcini ncebo unkosikazi Edith Kagoro obona ngokulondolozwa kokuthula umnumzana Adwel Bonte, unobhala jikelele umnumzana Shadrack Makombe kanye lobe isikhulumeli sabo kulomhlangano umnumzana James Kaonye. Umgcini sihlalo wanenhlanganiso umnumzana Jabulani Sibanda ube ngekho ngesikhathi lezinkokheli zikhulumisana lentatheli izindaba lanxa kunguye okhokhele umhlangano wayo we-executive ngaphambilini. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Icelele MTC elikhokelwa umnumzana Morgan Tsvangirai lamuhla lilobele isikhulumeli sedale lephalamende umnumzana Jacob Mutenda kanye lomkhokheli wedale lesenethi unkosikazi Edna Matsongwe lesithi kabaxotshwe amalunga aleli dale ahlamukela leli bandla ayabomba elinye elizibiza ngokuthi i-renewal team agoqela owayengunobhala jikelele waleli bandla umnumzana Tenda IPT ngoba angena kuleli dale engaphansi kwe-MTC team. Lokhu kutsho ukuthi iphalamende ingavuma isikhalazo se-MTC team. Izihlalo zamalunga leli dale ezilithumi lanhlanu kanye lezintathu zedale lesenethi zizasala zitshaya ibhungane. Okhethe ukuba isikhulumeli saleli bandla emhlanganweni omkhulu we-Congress ophele ngesonto umnumzana Obed Gutu utshele intatheli izindaba eHarare lamhla ukuthi isinqumo lesi sithethwe kulowo mhlangano. Emhlanganweni walamuhla MDCT ithe ayisoze iphatheke kukhetho oluzayo uhulumende engananzanga imithetho yokuqhuba ukhetho olukhululekileyo e-electoral reforms. Kodwa igqwetha lababikwa abahlamuka kuleli bandla umnumzana Jacob Mafume uthi ukuxotshwa kwamalunga i-renewal team akukho emthethweni. Amazwi akhe agcizelelwe ngumnumzana Wotshi Sibanda usenetha weMathebeleland South layo osexotshwa kudale lesenethi yena othi udaba lokuthi i-MDCT eqotho yiphi lulokhu lusemthethwandaba.
Kangisikanga ku-MDC okukhona ikuthi sehlukana ngemibono labo Tsvangirai and sikhuluma kunje i-National Council yatshala mhlaka 26 April yabaxotsha labo bantu. So kuyinto encane kimi lokho nxa kukhuluma into njengena le. Mina ekungeneni kwami ukuba lilunga ledale leParliament ngangeniswa ngabantu beMDC kangeniswanga ngabantu ngamunye ngamunye as ama individual. So into eqakathekile ukuthi abantu yibo abaphethe inhlanganiso hathi abantu nje ngokuba yibo kwabo. Ngubona kusenzakala lokho ngoba lamadale eParliament uzakhumbula ukuthi esikhathini esendlulile bakwenzile lokho bethe bekwenzile idale leParliament lababonisa ukuthi kumele bahambe bayelungisa lolo daba ecourt. Sikhuluma ngodaba olusecourt olulindele ukuthi liqondiswe.
Lithembele ukuthi lokho kungacaci ukuthi amabandla mangaki ukuthi MDCT eyiyo yiphi.
Amabandla lawa mangaki njengoba ngisitsho ukuthi mina ngu-MDC. So amabandla lokhu ngakuthi lelinye ibandla akunanto enjengena leyo.
Lo mnumzana wochi Sibanda, usenator weMathebeleni South, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eMathebeleni South.
KuStudio 7 Live Talk asihluzeni bomama lamhlanje sikhangela okwenziwa ngabesifazana ukunqoba izikhubeko abahlangana lazo kwezenotho ngokusungula inhlelo ezifana lokutshayelana ama-round okuholisana imali, ama-grocery lokunye.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafithane.
Inhlolisiso esanda kuphuma iveza ukuthi iqula likamongameli wakwele China lathenga okungekho emthethweni impondo zendlovu ekwethekeleleni kwalo kwele Tanzania ngomnyaka ophelileyo. Impumela yalinhlolisiso ivezwe emhlanganweni wezemvelo Environmental Investigation Agency okuphume khona ukuthi ele China yilo elenza imihlambi yendlovu yehle kwele Tanzania.
Ibomba elidubuke duzane lesigodlo sikamongameli eCairo kwele Egypt libikwa lilimaze umuntu oyedwa lamhlanje. Kulabantu abathathu asebefile phakathi kwensuku ezimbili kwalimala abanengi kuzehlakalo ezifanayo.
Njengokuchasisa kwethu ngaphambilini, ilungelo loluntu liqhubeka liphathwa nganxele elizweni, abanye besithi lokhu kulandela ukufuthelana okusebandleni leZANU-PF kubangwa ozathatha isikhundla somkhokheli walo umongameli Robert Mugabe nxa esesukile esikhundleni lesi. Kodwa lokhu akupheleli ebandleni leli kuphela, kodwa lakwamanye amabandla aphikisayo afana lakubo MDC ziyaphuma indaba zokuhlukuluzwa lokwephulwa kwelungelo loluntu. Iningi labantu elizweni kakhulu abacatshangelwa kuba ngabasekela abanye amabandla ezombusazwe loba abaziwa ngokulwela ilungelo loluntu labo baphakathi kodubo lokungaphathwa kuhle ikakhulu ngamapholisa. Ukuhlaziya lolu daba uChris Kande weStudio 7 uxoxelo wala impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla endawonye lolwela ilungelo loluntu umnumzana Clement Moyo onguye osungula lingxoxo.
Kungabe kukhona ezindaweni ngoba engxenye abanye bayafihla bese sabe ukuthi bami kanjani kikho lokuvezakala kokunyaba bekwesabela phakathi kwenhlanganiso yabo, but hayi besingakaboni ukuhlukuluza nokuthisa, besibona nje ukukhulumisana lokuthethisana lakho nje ungathi kuyikuhlukuluza ngoba nxa ngawe yabukhuluma ngomunye umuntu ezinye izinto ezingabe ziliqiniso zingabe zingasiloqiniso, kodwa anti kulendlela yokuziqonda lezo zinto hanjiswe ngendlela yakhona nxa kuyikuthi ngamacala kube yikhodi nxa ngakuyikuthi ngokwebandla kusetshenziswe kuma-structures ebandla.
Mnumzana Mkandla, nanto ke udaba, wena ngokuzwa kwakho kumbe ngokubona kwakho ubona ngani kulomehluko na nxa sikhangele ezelungelo loluntu?
Hey, kulomehluko okhona lapha mbijana. Umehluko okhona lapha njengoba lesitsho ijaha lokomoya lapha echasisa, ngivumelana laye sibili ukuthi khona ezinye izinto kazibe ngezenhlanganiso ezidinga ukuthi ziye emthethweni ziye emthethweni. Kodwa ke into yona okuthiwa i-violence yona ngokwayo ukuhlukuluza, ukwethusela umuntu ngokuthi uzamjezisa kumbe ungasaqedisisi ukuthi umethusela ngokuthi uzamenzani kumbe uzangibona khonokhana i-violence lwana umuntu lwana usuke engasaphatheki kuhle. Kuzokuza i-violence njengokuchayana kwabantu. Abantu babethiwe lapha eHarare isuku lezi ezidlulile ngama-demonstrations wona lawo ukuthi khona kulomunye othiwa ngohlangothi lukabani, omunye ulandela igroupu kabani, inkamba kabani and so forth. Babethiwe abantu, bayichayiwe benjalo, yi-violence liyana kudinga ukuthi khona it is within the party, ukuthi ngokwe-party kuphela kumbe ngokomuzi munye. Yi-violence esingayifuniwe naliyana. Konke khona lokhu ukuthi khona abantu belengisana emoyeni, behozana, bethethisana, bethukana, bebeka amabala angalanhlamba, kodwa hayi ukuhlukuluza abuhlungu okwenziwayo kumjuru kumbe kujabulana uSibanda yena lwana. Yi-violence yona liyana, singachayi nje sifihle umphini lapha. Yi-violence yona liyana. Ujabulana ukuthi wathunywa ngusathane lapha, asikwazi ukuthi mbese ligqwetha likasathane mbe usehlala khona ngale ntshonalanga mbe kungabi. Yi-violence le muli yakhe bezwa bengasaphathekanga. Ngakho-ke ukufikisana izandla lokhana abantu bejikijelana besenza njani njani, sithi thina akuphele khona lokhana bakithi. Into lena iyaqalisa kuthiwa yi-foundation yangakhona. Esikubona kusenzakala nxa kusenzakala ebandleni linye, pho sokulo mkhankaso sokuncintiswana ukungena ebantwini kuza kuba njani?
Hayi, le mqotho lelo. Mnumzana Moyo, siyasibone lapha ikakhulu okwenzakalayo njengalokho okuchasiswa ngumnumzana Mkandla ukubana akhona amanye amacala okuyathiwa hayi lezo ngezombusazwe wamapholisa agoqa izandla akhangele eceleni. Ukubona njani?
Kubi, kurongo. Amapholisa akakumelanga ukuthi akhethe ukuthi ngubani owenze lokhu kumbe ngowebandla elithile kumbe ngezo. Nxa sokuyikuthi vele kulokhu hlukuluzwa komphefumulo, amapholisa akawamela angene abopha abantu. Ukuthi ngokwebandla elithize laba ngabantu abafanayo kumbe ngokwepolitics asikungenela, bakungeneli njani bona, bagcina ukuthula. Loba ukuthula lokho kumele kugcinwe kuvelela ngaphi kwendawo, kuyikuthula kuphela. Akukhathalekile ukuthi kuhlukuluza umgabe, ukukhathalekile ukuthi kuhlukuluza uTswankirayi, umjuru, uGrace, kumbe ngubani ohlukuluzwe. Amaphoyisa kumele abophe umuntu yena lo yabe hlukuluzwa, ungala ndaba lokuthi ngubani. I-constitution kayikhethi muntu, ikhethi ilanda icala. Amapholisa agcina lowo mthetho osekelwa yikho.
Hayi, isikhathi sesingasavumi. Ungasivalela uhlelo lwethu lwalamhlanje, mnumzana Mkandla, usipha nje imbono yakho.
Ye, hayi, iseliqedile ijaha leli elakomoyo. Into eqakathekileyo lapha ikuthiwa khona ngesilungu ama-law reinforcement agency, kuthiwa wona amapholisa. Bengagoqi izandla loba ngubani, loba ngubani. Baphakathi khona laphana ukuthi bepholisa, kuthiwa ngumpholisi, ngumpholisa. Bekhangela ukuthi khona kulokuthula kwabo yikugcina ukuthula. Hathi ukuthi abantu bangalo ezindlini sebengenela. Abangenele lezo zombangazo ngoba zilezifa phakathi, labantu bagcina behamba bethithibele bengenaqinisa ukuthi bayabuyela ezindlini kumba kababuyeli. Ngakho-ke akube lokuthula, abantu bebonisana, bakubonisana ngakho ngokuthula. Amapholisa ngenza umsebenzi wawo njengamapholisa.
Umnumzana Max Mkandla ngowalwa impi yenkululeko, bexoxa endawonye lolwela ilungelo loluntu. Umnumzana Clement Moyo, belo Chris Kande weStudio 7.
If you're feeling sad and lonely, there's a service I can render. Tell the one who loves you only, I can be so warm and tender. Call me, don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but just call me. Tell me and I'll be around. When it seems your friends desert you, there's somebody thinking of you. I'm the one who'll never hurt you. Maybe that's because I love you. Call me, don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but just call me. Tell me and I'll be around.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili.
Intatheli izindaba esilamaviki amabili itshengisela iHarare phezu kombuso kamongameli Mugabe. Umnumzana Itai Tamara utshaywe kakubi ngamapholisa, waqaleka kabili lamuhla, kwathi igqwetha lakhe uKenneth Masiye wabhaxabulwa ngephuka, wephuka ingalo.
Ayike, isikhathi kasavumi isihlobo esithandekayo olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Sithandekile Mhlanga, ngisithi asihlanganeni njalo kusasa.